Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi yokwazisa ukuthi usechiya isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022. Ukhulumende weZimbabwe uthula kokuphikisa isinqumo esisanda kwethula ngomthethwandaba owe High Court wakele Bhilithane othi kumele ahlawule amankampani amabili awathathela amaplazi izigidi ezedlula ikhulu zamadola eMelika, i-$125 million. Amapholisa athi abophe abantu abalitshumi koBulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa ulobe incwadi esazisa ukuchiya kwakhe isikhundla sokukhokhela ibandla le Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka 2022 ngemva kokudonselana kwabakhona ebandleni ele MDC. UZulu uveza imibono ehlukeneyo ngenyathelo eselithethwe nguChamisa leli. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UChamisa owethule umbiko lo namuhla uthi usefuna ukuphendla ezinye indlela zokukhulula eZimbabwe athi kalisasebenzeli uZulu. Uthi kuzwisa usizi okwenziwe nguChabangu labanye bakhe abaxotshisa amalunga eCCC edalele parliamente lamakhansili kwaqhutshwa ukhetho lwama-by elections okwavinjwa amalunga lawa lamakhansili ukuba ancintise.
Wonku nasi tatura mashoko ekuthi takuvhura nzira itsva, gwara idzva, mafambiro matsva. Tinoona kuti panga pachiita musikanzwa, tinoona sokuti pari kuitwa mahumbwe.
Sikubonile kuti vandla leri sezezandleni ezimbi kakhulu. Iseri tutinwe libandla leZANU PF libambisana labantu abangamahlongandlebe, abantu esingabaziyo abafuna ukuthi bona bebe lombuso ezikhwameni zabo. Ngakho-ke sithethele isinqumo ngoba sasibone ukuthi asiyindawo xa ukuthi kusenzakala lokhu kubandla le-CCC. Esikwenzayo sikufaka ezandleni zikaNkulunkulu, njalo sibona ukuthi sizaphumelela ukuthi sikhulule ilizwe leZimbabwe, ngoba leli lilizwe lomuntu wonke, hathi elebandla leZANU PF.
Okwamanje sekulungiselelwa ukuba kuqhutshwe olunye njalo ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa mhlaka 3 Nhlolanja lonyaka. Sekuvinjwe abanye njalo ababekudalele parliamente lamakhansila ebandla le-CCC ukuba bengancintisi kukhetho lolu. UChamisa uthi kusobala ukuba i-CCC isingenwe zimpehlane ezibambisana leZANU PF, ngakho ke sokuyisikhathi sokuchiya ibandla leli. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
Sizakhomenza, sizakhipha i-statement with the writer.
Kodwa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi uChamisa nguntando kayiphikiswa.
ZANU PF don't traditionally take interest or take notice of what occurs in opposition circles, but of this we have to take note because the occurrences that have been happening in the opposition since our August elections last year have been causing a lot of national problems in the sense that
thina njengeZANU PF asithandi ukukhuluma ngalokho kwenzakala kumabandla aphikisayo. kodwa ngalokho sithi obekusenzakala kubandla eliphikisayo bese kudala inhlupho eziningi lapha eZimbabwe ngoba amaZimbabweans babuyelile njalo kuma by elections amabili ngenxa yokungahleleki kwebandla eliphikisayo.
Ilunga lebandla lezaphu umnumzana Matthew Sibanda usona inyathelo elithethwe nguChamisa esithi isinqumo sakhe asiveli ebantwini ayebamele kukhetho oludluleyo.
Ngombono wami ngibona ngathi uChamisa akwenzileyo ukuthi achiye ibandla le-TPC. Ngibona ngani ngezinye indlela kutshengisa nje ukungabi lesibindi ukuba ligwala lokuba umkhokheli uyindoda engumkhokheli. Kwenza unganiki abantu ithemba ngobukhokheli bakho ngoba into eqakathekileyo ukuthi ma ungumkhokheli ulida abantu kumbe ibandla uhlangane lebandla lakho liqale libonisane uqale ubhode ilizwe lonke ubone uzwe ukuthi abantu bathini bakubonisa njani hayi khona ukuphoma uvuka ukuthi sitshiya. Uyafana lamandla azalibumba ibandla kuzayenza abantu bengabi lesiqiniseko layo ukuthi umkhokheli oqobo oqondileyo leqiniso.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi akuba mangalisi
kathi sisayalelwa ngabantu abaningi emva kwengxabangxoza kathi senzakala okuye kwenzakala ngendlela okwenzakala ngakhona ngesikhathi sikamonzora. Sokuyinjayelo njalo emabandleni, ebandleni opposition zakithi ukubana upresident mangayitshiya ibandla lihleli dilike.
Isikhulumi selinye icele ele-CCC elikhokhelwa nguChabangu umnumzana Alfred Ziruthwe uthi uChamisa ligwala elehluleke ukumela abantu.
Uchiya kukaChamisa isikhundla kutshengisela ukuthi ungumuntu ongelaqiniso, kutshengisela ukuthi ungumuntu inkokheli ekade ingekho ready ukuthi ixhasane labantu sithathe uzibuse eZimbabwe. Uthengisele ukuthi yena ngumuntu osofish ukuthi yena nxa kungakhambi ngendlela yakhe akulanto eyenzakalayo angcono kuyekelwe.
Umabhalane wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kuyadanisa okusokusenzakala ku-CCC.
Okwenzakala ebandleni le-TPC yethusa kuyadanisa ukubana odengumongameli avuke nje esesithi usetshiye ibandla.
Akwaziwa ukuba uChamisa uzasungula nini elinye ibandla ngesikhathi kule mibiko ethi amakhansili amaningi kobulawayo aselobele umabhalane omkhulu wedolobho leli esithi asesuka ezikhundleni zabo kulandela okwethulwe ngobekhokhela ibandla le-CCC. Ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya inyathela elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-TPC, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Pasho Sibanda owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu edale lephalamende lomnumzana Khaliphani Phugeni omele uChabangu. USibanda usungula lengxoxo.
Akulanto emangalisayo lapha, imisebenzi yezanu PF sonke siyakwazi and lokho okwenziwe ngumongameli uChamisa asontentsha. Uzakhumbula ukuthi ukubhanwa lokuntshontshwa kwamaphathi lokho okwenziwa ngosengizo kuqalanga ngebandla le-TPC. You remember ukuthi lo Joshua Nkomo naye I think waforma amaphathi afika 4 elokhu entshontshwa ithathwa entshontshwa ithathwa wazagcina eseginywe yizanu. So kunengi okusha and nxa usakhumbula istatement kichwa ngumongameli umnyaka uqalise sithi kunengi okutsha esifisa ukwenza. Lami ngangike ngabhala ku-Twitter ukuthi hayi lo nyaka kunengi okutsha esizakwenza. So yonke into ihamba ngolayini and kwakhiwe ukuthi senza.
Ye baba Phukeni ngena khona.
Kubuhlungu i-development esiyibonayo. Ngangithilo mina ukuthi ngabe bayakhulumisana laba bantu bakwazi ukutholana halfway. Especially ngemva kokuthi kuvumeliwe ukuthi hayi ama-concerns uChabangu anoted and alesisindo sibi kudinga ukukhulunyiswana. Basebekhuluma futhi ukuthi sokulabafundisi abasuke eHarare beza kobulawayo kwadinga abafundisi bakobulawayo ukuthi baxoxisane ukuthi basebefika njani la yikho khonokho ukuthi abantu belwe as if asobantwana bomuntu oyi-one. Yikho sesilapho esesikhona, akulawina ke namuhla, akulawina iwina sokuyizano yakhona lesizozithola i2/3 iproject lesi destroyiwe ngokuba nalapho ukutsha lapha ngabe siyakhona ukuba kumongameli kwazi bani ukuthi kuyophinda kuvele zina lezinto ezintsha bekungaba kuhle nje ukuthi angabakhulumiseni okona ngomlomo kulungiswa ngomlomo kodwa angeke ngimsole kangako ngoba kuthiwa isicathulo sithiso sigqokileyo ikhona kade sebemfake kulo hayi lona bese libuhlungu kakhulu sibili kodwa hayi siyathemba ukuthi kusasenethuba lokuthi bangaphinda bakhulumisane babona ukuthi bangayiseva kanjani le project.
Yes, siyawuzwa kakhulu ukuthi sibiseke ubaba Sibanda. Sibanda kambe ukuthi kungakhona ukukhulunyiswana sokuthi
ngihlezi ngubeka kanje Dube ngithi umuntu uyakutshontshela imbuzi zakho eziyi-10 ayithi abe sesithi imbuzi zakho lezi engikutshontshele zona nanzo sengiphenduka lazo kasabelane kasihleye uyabukhulumisanani lakhonokho. So ikuthethisa umongameli phela ukuthi bamjwamulela bahluthuna ibandla alisungula ngo-2022 bathe sebelijwamulile lezanu balihluthuna selibasinda sebephenduka bethi asikhulunyisane ukhulunyiswana uyayibona into yangkhona. So akuphumi ngoba awusozunjela ukuthi thina siluze ama court cases afika 18 unjela ukuthi incompetence kumba silamagqwetha right kusovala kusegcekene ukuthi osengezo labanye bakhe basebenza njalo bebesetshenziswa izanu kiyo. So nxa sesisithi akhulumisane labo siyabe sesisho ukuthi akhulumisane lezanu ukuthi arane into yakhe akuphumi akwenzi.
Ye uyamuzwa lapha babaphukeni ukuthi vele akusebenzi lokho.
Angithi uyabona ukuthi inkinga ikuphi babuDube kupolitics kulento okuthiwa yidiplomacy. Kahle kahle vele uma ukhuluma ukhulumisana nabantu elizwanayo inegotiation uyenza nomuntu elingazwaniyo the best thing ukuthi kukhulunyiswane layo ngoba ngendlela phela bangayekwa ukuthi abaziranele nento leyibodwa libona ukuthi kuzophumana akunanto ezophuma iqiniso elavunywayo umhlaba wonke ukuthi into eyenziwe kobulawa le Matabeleland i-wrong. So ngicabanga ukuthi khona lokho bekuyibasis yokuthi abantu bakhulumisane. Manje mase bekhetha ukungakhulumisani okusanayo yikuthi akula muntu ozowina ngokungakhulumisani khona lokho akekho ozowina yilo le qiniso elikhona njengoba besake ngabuza umbuzo lokho okutsha okuzoqalwa singaphi isithembiso esithi akula nto enje ezoyenzakala ukuthi ngikubonise namhlanje ngobola njengoba ngikhuluma nabo ngizwa kuthiwa ama-councillors sebe-resignisiwe kwasala bangu-6 kuphela. So la ama-councillors ase-resignisiwe azohamba noma kuba-election bebe amanye athathwe izanu noma kuphinde bathathe wonke kodwa isivumelwano sokuthi into enje ayisoziphinde yenzakale-ke siyavela ngayo njengoba esethile ubaba Sibanda ukuthi 18 court cases abaziluzayo. So ungavuka umyumsindo phela abazoye ecourt bese kusenzakala same thing and then what yikho engikutshoyo ukuthi ekugcineni abantu bezimbabwe ngabe bayahlala phansi bakhulumisane mangothi kuyehlula lihambe i-South Africa siyefika noba kumbeki o bakuzuma whoever South Africa ibe i-guarantor kodwa kusekuqinisweni ukuthi asikwazi ukukhalala asikwazi ukwenza i-revolution sokusehlule lokho into ekhona yikuthi abantu abahlale phansi kungabi loncindezelo omunye kungabi lomunye ofuna ukuthatha abantu abayenze ngathi ayisolutho endaweni zakubo ngoba yikho lapha yile nto yaqala khona
khulu-ke baba Sibanda ubona zane vele sokubhidlile ukuthi akusalungiseki kumbe kubunjwe elinye ibandla lakho lingabunjwa liyabe siyangaphi akusoze kuphinde yilokho.
Okubalulekileyo kufanisa abantu bekuzwisise ukuthi ipolitics esasizenza kathesi kakuseyizo ezamabandla uke washo futhi umongameli emalangeni esithi ukuthi ethi yena brace up for the new we are no longer doing party politics. So njengoba njile ukuthi hayi into siyibambe kuhle siyazi ukuthi siyangaphi njalo siyenzani.
Lapho lizwe umnumzana Phasha Sibanda ukubandla le-CCC owaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu edale lephalamende lo mnumzana Khaliphani Phukeni omele uTshabangu bexoxa lo Gibbs Dube o-Studio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukuphikisa isinqumo esisanda kwethula ngumthethwandaba we-High Court wakwelebhilithane othi kumele ahlawule amankampani amabili ahluthunelwa amapulazi phansi kohlelo lokwabela uzulu umhlabathi. Lo mthethwandaba uthi uhulumente weZimbabwe kumele ahlawule izigidi ezidlula 100 zamadola eMelika, i-$125 million, isinqumo lesi sethula lidale ele International Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka ka 2015. Kubika uEzra Chizasibanda.
Umahluli we High Court wele Britain Justice Julia Dias ulahle isicelo seZimbabwe sokuthi idalele ICSID elamanje ngomnyaka 1996 libhange elikhulu lamazwe omhlaba ele World Bank liphathe indaba zelizwe leli. UDias uthi kumele kuhlawulwe amakampani amabili abalisa iBora Timbers Private Limited leHangani Development Limited ayiwaphanyika udaba lolu Center for Settlement of Investment Disputes ngomnyaka 2010. Uhulumende weZimbabwe uthi ulakho ukusiphikisa isinqumo esethulwe nguJustice Dias. Unkosikazi Virginia Mabhiza, igqwetha elikhulu likahulumende, uthi basahlolisisa udaba lolu.
Okwamanje angizikhuluma ngodaba mutongo wakabuda ngenguva yokufunga nezvawo sozothola matanu atinoona akakodzera zviri pamuchemo.
Umphathi tambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi walile ukuchaza ukuthi uhulumende wakhe uza kwenzana City Studio 7 ayikhulume nomthuthisi omkhulu welizwe.
Shayela ucingo u-Attorney General nguye owayephatheka kulolu daba njalo nguye owayehamba enkantolo yeLondon elandalelisanga. Ngibona kunguye futhi okufanele ukuthi akhulume ngalolu daba ngoba wayevele uhulumende.
Umthuthisi omkhulu welizwe uJustice Lois Mathanda Moyo laye walile ukhuluma ngodaba lolo.
Justice Mathanda Moyo,
akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizaphanyika nini udaba lolu emthethwandaba kulandela isinqumo esithethwe lidale leHigh Court kweleBrithani. Igqwetha lezimele lingcwethu kwezomthetho womhlaba, international law, njalo elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Lwazi Jamela uchaza ukuba kuthoni okwethulwe iHigh Court yakweleBrithani.
Isinqumo sokulahlela khatshana isicelo seZimbabwe esokuthi isinqumo setribunal singabhaliswa njengejudgment kwale England. So okubani ukuthi nxa sesikhuluma ngathi sokuthi ukuthi hayi isinqumo lesane setribunal sesibhalisiwe nje njengejudgment yasedale lenkundla ezemthetho weEngland. Kusho ukuthi hayi alibana nxa abantu osomabhizinisi laba bazahambisela phambili indaba yabo isinqumo lesi sigcwaliswa njengokugcwaliswa okwenziwa izinqumo zonke ezemthethwandaba yaseEngland. IZimbabwe nxa ilama properties kumbe sithi ile izinto ezikwanisa ukuthi zibanjwe zithengiswe ezifika khona isikweleti sona esise 224 million le interest yakhona zilakho ukuthi zibanjwe khona le England zithengiswe. Kumbe IZimbabwe izabhata lo osomabhizinisi umbizayekela nje layo njengoba ikhanya iyakhonona IZimbabwe kayifuni ukuthi ibhatale.
Kujamela uchaza kabanzi ukuthi kungani leZimbabwe lingavumelani lokwethulwe iCenter for Settlement of Investment Disputes
ngo 2021. Amakampani lawana aphumelela kusicelo sawo enkundleni yeEngland ukuthi isinqumo lesiyana setribunal sibhaliswe njengesinqumo sedale ledale lomthetho oseEngland ukuthi ngesikhiwa sithi is registered as a judgment of a court yeEngland. IZimbabwe njalo kayisuthisekanga khonokho kayivumelani lesinqumo senoso yasayela amaphepha ukunkundle yeEngland ikhonona ngesinqumo soneso njalo icela ukuthi isinqumo lesi sibekwe eceleni.
Ingcwethu esaziya zombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ekuhlanganiseni National Consumer Rights Association of Zimbabwe uMnumzana Ephidlela Ncube uthi isigwebo lesi yisifundo esikhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe alandele umthetho wokuhlelo zakhe.
Umthetho kawulandelwe ulandelwe uhlolisiswe ukuthi kambe umthetho uthini, kwenziwe khona lokho umthetho othi kakwenziwe, kungathathwa izinqumo zepolitiki, kungathathwa izinqumo leziyana ezibonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngoba phambili kuyahlala kulimaze njalo sezifunakala izimali zakhona.
EleZimbabwe lathuthula amaplazi abamhlophe kusukela ngomnyaka 2000 lisithi abensundu kabanamhlabathi wokulima. EleBrithani lamanye amazwe ahlaba umkhosi esithi akukho emthethweni okwenziwa ngeleZimbabwe. Kodwa ikhokhela ilizwe ngesikhathi lesi uMuyi Robert Mugabe wachaphazwa ngenduku esithi sesifikile isikhathi sokuthatha umhlabathi uphiwe abansundu. Uhulumende wathembisa ukuba uzahlawula amabhiliyoni amathathu emadola eMelika 3.5 billion ukuthi abhadale ahlawule izakhiwo lezo zamaplazi hathi umhlabathi ngokwawo. Ngiyimele Studio 7 iwobulawayo ikamela mwezi Jesus Bank. We'll be right back.
Amapolisa athi abophe abantwana abalichumi kobulawayo namuhla abatholakale besemcimbini wokuganga obizwa ngokuthi ngamavuzu party kwenye indlu emzini weHillside. Abantwana laba baleminyaka esukela kwelichumi lane 14 kusiya kwelichumi lasithupha 16. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyati uthi abayisitshiyangalombili ngabafundi kwezinye izikolo ezimbili kobulawayo. Wengeze wathi abasola batholakale bebhema izinto ezilokhu ezihlolisiswa ngamapolisa ukuze kubonakale ukuthi kuyini. Baningi abasakhulayo asebebotshiwe kobulawayo esikhathini esedluleyo ngemva kokutholakala emagigini amavuzu party okuyimicimbi lapho abasakhulayo ababuthana khona ngudlu benatha utshwala lokusebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bengagcize qhakala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Sesikunazela senhlanganiso yokuthi ukuganga kwabantwana kukhulekela phambili. Okumele sizikude ngakho yokuthi kubangelwa kuyikhonoko. Esithi siyakunanzela yokuthi abantwana abane-esipolisi sebehlala bebodwa. Bethi behlezi bebodwa benjalo kukhanya laba babengaphandle kwelisi kakhulu abazali babantu benzela izimali eziningi. Ezilenza ukuthi babe nebhunya lokuthi benze loba kuyini abasithi bayenza ngaleyo mali. Njalo siyakunanzela ukuthi sokunokumemetheka kokuthwala kwabantwana. Kubangelwa yikho khona ukuthi sekunama-challenge edehome abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaningi sebehlala kudiaspora. So uhlupho lona lolo oluvelileyo Hillside lasilo hlupho oluqalisa namhlanje amavuzu parties abe adume eminyakeni esishiyeyo. Abesengantele kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi iningi labantu bahlezi bayahamba bayo ko-UK fonale ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali edingaba bayisebenzi abayikhishezelwayo. Lokuganga nje kwabantwana kuyanda kuyaphambili nokuthi bavele abantenga nje esithethi kusaziyela sebezibusa.
Uyatsho ukuthi ludala lolu daba kobulawayo babadube lungaqedwa njani pho?
Okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise, isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni. Wawukhuluma ngumongameli ukuthi uswazi ukhala ebantwana, kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuza umntwana ongaso wakho kathesi, kodwa kade kunganceda ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabazali abangaphandle kwelizwe. Kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana, ngoba umhlambi wethu njengecommunity ukuthi sigcina abantwana esihlala labo ezigabeni sibavikele kuzo zonke intsha izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini. Njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi ezongu abantwana bevikelwa lanxa begangile kugcina kubangela ukuthi ekugcineni sibe le society mbe sibe lo mphakathi ogcina izigane. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo njalo bawenze bawuphuthe nxa kumele bajezwe labo bantwana labajezi ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo siphinde sivikele umphakathi.
Njengenhlanganiso yezakhamizi lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lodubo olufana lalolu?
Sicela ukukhuthaza ukukhokheli, njalo siyaqhubeka sikhuthaza ukukhokheli kwezigaba ukuthi sinanzelele kwalokusenzakala ezigabeni. Nxa kulokuthi esingakunanzi esingakuboni kuhle sitshela amapholisa ngethemba ukuthi okwenze labo bantwana babantwa izakhamizi ezisuke zaripota emapholiseni ukuthi kulesi sigameko esinje esenzakala endaweni ethile. Khonakhonake sikukhuthaza ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo kwenze ukuthi zihlale zilokuphepha nilokuthula. Njalo singabona kungani kule nto engahambi kuhle umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bayagcina bebotshiwe kodwa bebaripoti emapoliseni.
UMnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Ingcitshi zokulima zikhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezitshiyeneyo njengalokho okwakusenziwa kudala ukuze kuqedwe udubo lwendlala olubangelwa yikuguquka komumo womkhathi osekuphazamisa isikhathi sokulima. Sixoxalo sikhuthamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza nenhlanganiso ye-Center on Climate Change and Planetary Health esikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine njalo enguye owacwayisisa ngalolu daba loba iphepha elilenkuthazo kubalimi.
Agriculture in Zimbabwe has been performing a little bit below potential.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe belungaqhubi kuhle laloba kule ntuthuko esibe khona, kodwa kulezinye izigaba eziqhuba kuhle ngenxa yokuna kwezulu. Thina sikhangela kakhulu abalimi abalensimu ezincane abasendaweni eziku-region 3, 4 lo 5 ezingani izulu kakhulu, njalo zilomhlabathi ongavundanga.
So typified by poor fertility.
Ukugwalo lwakho uqathanisa ukulinywa kwesilimo esisodwa lokulinywa kwezilimo eziningi ensimini inye. Ukulima isilimo esisodwa ensimini kuletha induko ziphi?
So it's a matter of, you know, having a toolbox with different spanners.
Indaba yokuba lezikhali ezijeneyo okwenza wenelise ukusebenzisa ngendlela ukuze uphumelele. Ukulima isilimo esisodwa kusebenza kuhle emaplazini amakhulu alima efuna ukuthengisa esebenzisa imitshina. Kodwa nxa sesikhangela abalimi abalensimu eziphansi kwama-hektar amabili, akusebenzi ukulima isilimo esisodwa ngoba abalamhlabathi oweneleyo ongabatholisa inzuzo besebenzisa isilimo esisodwa. Ngenxa yalokhu, kule ndingeko yokusebenzisa ngokugcweleyo umhlabathi ngokulima izilimo ezithiyeneyo ngasikhathi sinye kumbe ngezikhathi ezithiyeneyo. Lokhu kuphathisa umhlabathi ukuthi uhlale uvundile, njalo kusipha umuzi ukudla okuthiyeneyo kanye lezilimo zokuthengisa ezithiyeneyo.
Sibone abalimi behlangana lobunzima obuthiyeneyo ngenxa yokuguquka komumo womkhathi. Kuyini ongakukhuthaza abalimi ukuze kwehliswe indlala eZimbabwe?
My recommendations for Zimbabwe and farmers in Zimbabwe.
Ngithanda ukukhuthaza abalimi beZimbabwe ukuthi balime izilimo ezijeneyo kakhulu endaweni ezingani izulu elinengi. Bahlanyele izilimo ezenelisa ukuvuthwa lanxa kungela zulu elinengi, njalo ilanga lichisa ezifana lamabele lenyawuthi, njalo bengalimi umumbu omnengi. Inyawuthi ayikhukhulwa lula, njalo kungaba lezulu elinengi usikhathi esifitshane njengokwenzakele kwezinye indawo lonyaka. Ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi bahlanganise izilimo lezi lezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, indumba lokunye ukuze kuvundiswe umhlabathi. Nxa ithuba likhona, ngikhuthaza njalo abalimi ukuthi balime imibhida efana labokhovo leminye evame ukulinywa emaphandleni njengoba iphathisa ngesitshebo.
Common in the rural areas to also sow them in these spaces as they help plug the food insecurity gaps in between harvests.
Lo ube ngusikhwica mfundo Thafadzwa Mabhawudi osebenza lenhlanganiso ye Center on Climate Change and Ecology se London School of Hygiene and Tropical Medicine exoxa ecingweni le Studio 7 esebhilitane. Live Talk namhlanje sikhangela inyathelo elethu siyabanengi elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo le-CCC okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Singake hlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthiye isikhundla sokukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change alibumbe ngomnyaka ka-2022. Uhulumende weZimbabwe uthulakho ukuphikisa isinqumo semthethandaba owe-High Court weleBhilitani okuthi sihlawule amankampani amabili imali. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo. Mutabakancube, lilale.
10. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.